Sigcina namasiko wethu. Sigcina namasiko wethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo eLupane. Sixoxele sakamuzi ngokujiyeneyo.
Lichonile baba Dube, lichona njani? Hayi thina siyachona. Okhulumayo uKhezoni Sibanda. Coordinator weLupanda Thuthukani Women Association eseLupanda wathi eseLupane district eMathebeleni North. Inhlanganiso yethu association yethu yenza ama projects amabili, yenza into okuthiwa ngesilungu yi kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa ama kitchen, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalane, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa yimkhunceme, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki. Yikho ke omama bathe behlezi esigabeni bakubona kuqondile, bencedisana lo coordinator oyimi ukubona benze into yehygiene ukuhlanzeka emakhaya.
Kugudula njani baba khonapho Sibanda?
Kugudula ngezinhlabathi ezishiyeneyo esizithatha khonapha ezikhona esigabeni eziyimvelo yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo ke akusitshele ngamafutshane.
Silezi ngadi ezinhlanu. Silima izilimo ezishiyeneyo ezigoqela ikhabishi, onyeni, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubona beyithole. Inhlanyelo leyi sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, amastandard aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemkhuhlane esihlangana layo efana nabokhwashiyokha ebangelwa yokuswelakala kokudla okunjengembhida emzimbeni. Imbhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eziseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eseduzane lathi elinjengeLupane Center, eminye siyayidoneta ezimfeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana international community, abantu abalifisa kusincedisa njengabantu abacathulayo, besincedise.
Litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo: 0784 249 178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu, lemithi nje yokufafaza imbhida yethu ezingadini, njalo ngapha ngemakhichini. Besilendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhichi elihle kwedlula amakhichi onke isipho. Singathola izipho ezinjengemganu, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lomnumzana Khezoni Sibanda weLupanda Thuthukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina namasiko wethu. Sigcina namasiko wethu.